Sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngenjabulo ngolwesithathu mhla ka 7 ngompandula ngontungamile inkomo endabeni zethu lamhlanje.
Ulilungelo lomuntu wonke ukuthi anikwe ukudla, ngoba ukudla siyithi thina yi fundamental human right. Lilungelo lomuntu olungela lutho lokwenza kwakho politically.
Ikomishini ekhangelane lokulondolozwa kwamalungelo oluntu eZimbabwe ithi sithole ubufakazi obugcweleyo obukhombayo bala ukuthi abamabandla aphikisayo bancitsha ukudla ngabebandla lezanu PF.
Okwenziwe umpresident ufana lokuthi ulwisane lelizwe wephula umthetho ngokuthi yena engupresident usefuna ukuthi atshele omantshi lamajaji ukuthi basebenze njani njalo benzele emsebenzini yabo. Awuvunyelwa isikhathi sobukhosi sobukhokheli belizwe, njalo uyinto engahlanga kakhulu.
Inhlanganiso ye-Human Rights Watch isisole uMongameli Mugabe phezu kokuchothoza imithethwandaba ngokuvumela abantu ukuthi batshengisele. Umthethwandaba we-High Court uthi ukwaliswa kwabantu ngamapholisa ukutshengisela ezitaladeni zeHarare akukho emthethweni. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ikomishini ekhangelane lokulondolozwa kwamalungelo oluntu iZimbabwe Human Rights Commission ithi sithole ubufakazi obugcweleyo obukhomba ukuthi abasekeli bamabandla aphikisayo endaweni ezithiyeneyo zelizwe bancitshwa ukudla kanye lenhlanyelo ngamalunga ebandla lezanu PF. Kubika uMavis Gama.
Abe Human Rights Commission laba bathi lobu ngobunye bobufakazi obuphume kunhlolisiso eyenziwe ngemva kokukhalaza kwaZulu wezigabeni ezinhlanu ezibalisa iBikita East, Mazowe Central, Muzarabani North, Le South, Zimba South kanye leBuyera North. Inhlolisiso le iqhutshwe phakathi kukaNkwenkwenzilo Ncwabakazi lonyaka ka-2016. UZulu wakulezo zigaba ukhalaze kumalunga ale iCommission phezu kwabandlululo lweziphathamandla zikahulumende lenye inkokheli yomdabu ekwabelweni kokudla okuyabe kudingwe nguhulumende kukhangelwa ukuba ungowaliphi ibandla. Omunye wamakomishina unkosikazi Petunia Sibusisiwe Chiriseri uthi kulilungelo lakhe wonke umuntu ukutholiswa ukudla okulethwa nguhulumende.
Akuna muntu okumele ancitshwe ukudla ngenxa yokuthi usupporta iparty le kumbe iparty le. Kulilungelo lomuntu wonke ukuthi anikwe ukudla, ngoba ukudla siyithi thina yi fundamental human right. Lilungelo lomuntu olungela lutho lokwenza kwakho politically.
Ethi ukuphosisa kwenkokheli ephatheka kulo umkhuba obandlululo.
Ama public officials bonke abasebenzela iministry leyo ubecebisa njalo ama NGOs wonke, njalo becebisa amapholisa wonke iZimbabwe Republic Police ukuthi yena babone ukuthi yena lama councillors, lama district administrators, ngathi umuntu wonke waseZimbabwe nje, ama MPs, ama councillors, ubecela kakhulu ukuthi ilungelo lomuntu wonke libe respected.
Ophethe ezokucubungula enhlanganisweni ye-Human Rights Watch, uMnumzana Dewa Mavinga, uthi uvumelana lempumela yale enhlolisiso.
So siyabona ukuthi lapha iZANU PF kahle kahle ayenzi kuhle. So siyacela ukuthi iZANU PF i-government inike abantu bonke ukudla. Yabona ukuthi i-constitution yethu ithe umuntu wonke ulamalungelo akhona. So siyabonga kakhulu ukuthi i Human Rights Commission isinikeze evidence lay ye food distribution.
Baya kulandula bonke ababikwa besenza lolo bandlululo lapho babebuzwa ngamalunga ale commission ngesikhathi iqhutshwa linhlolisiso ezigabeni. Ubufakazi obutholakeleyo buveza ukuba inkokheli yomdabu weBikita East ebalisa osobhuku abadlisa lezisebenzi zikahulumende ezinjengama district administrators kungabanye babatholakale belomlandu wokwaba ukudla ngendlela elobandlululo eBikita East leMazowe Central. Kubikwa kulabontanga bebandla elibusayo abangenela kwezokwabiwa kokudla lanxa bengasingxenye yabaphatheka kulomsebenzi. Iziphathamandla zikahulumende zixwayiswa ukuba zehlukane lomkhuba wokuntshontsha ukudla okuyabe kumele kuqondiswe kwababhekane lendlala. Abaphatheka kudlakela okufana lalolo olwenziwe kukhansela we-MDCT ku-Ward 7 eBuhera North bexwayiswa labo. Amapholisa wona ekhuthazwa ukuyihluzisisa imibiko yodlakela nxa ithe yafinyelela kibo, babotshwe ababotshwayo kungakhangelwa ukuba ungowaliphi ibandla. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Ukuhlaziya imbiko ethulwe yi-Human Rights Commission phezu kobandlululo lesixhume incwethi ecubungula ezemithetho njalo eliqwetha umnumzana Lucas Nkomo.
Umbiko lo ofikayo ngendaba yokudla nangendlela uhulumende ophatha ngayo uhlelo lokunika abantu ukudla luhambisa ngendlela kumbe ngenhlangothi zamabandla ombusazwe kutshengisa ukuthi i-Human Rights Commission iyasebenza. Besingakaboni kakhulu emveni ukuthi ingabe isebenza kanjani. Nangube kulokukhalakhala ukuthi ayiphiwanga imali enelisayo ukuthi yenze umsebenzi wayo. Kodwa esesikubonayo kumalanga lawa edluleyo kutshengisa ukuthi hayi iyasebenza njalo ingelakwesaba, ngoba akulula kumumo okhona kulezi nsuku ukuthi i-commission enjengeleyo e-human rights ikhanye iphumela egcekeni ikhomba ukuthi hayi ibandla elithile yilo eliphatha uhlelo lokunika abantu ukudla ngendlela enje, indlela engekho emthethweni. Ngoba ngaphansi kwesekelo sombuso akufanelanga ukuthi inhlelo ezifana nokunika abantu ukudla, abantu abaswele ukudla, ziphathwe ngendlela ekhethayo ukuthi umuntu engabe engwaliphi ibandla lezombangazwe anduba athole ukudla. Ngakho ke kuthengisa ukuthi hayi okwamanje i-commission le iyenza umsebenzi wayo ingelakwesaba, okuyinto ofana ukuthi inconywe njalo bakhuthazwe ukuthi hayi abaqhubeke ngomsebenzi wabo.
Asisoze sibone yini Nkomo iZANU PF ichitha-chitha i-commission le mhlawumbe ichothoza ingcolisa kugcine kuxotshwa lamalunga ali-commission?
Isehlakalo esinjalo singaba khona ikakhulu sikhangela indlela uhulumende azame ukuthi aphendule ngayo imithethwandaba ngendlela ephathe ngayo amakhesi la akade eqondane lokutshengisela kwabantu amaviki la adlulile. Sizwile umongameli welizwe ephumela egcekeni efaka umbiko ukuthi imithethwandaba abehluli baphambanisile ngokunika abantu ilungelo lokuthi baqhubekele phambili ngokutshengisela. Ngakho-ke amazwi kamongameli uma ephuma ngaleyo ndlela asuka ayethusele labo kufanele basebenze ngokukhululeka bengangenela emsebenzini yabo, begcine bengasayenzi umsebenzi wabo bengela kwesaba. Ngakho-ke singakubona sokusenzakala nge-Human Rights Commission. Nangu kuliyana iviki ephelileyo kuhle kwaphuma imbiko kumaphephandaba kahulumende lawa ebika ukuthi i-Human Rights Commission ingani isingenela kwezepolitics, loba nje i-Human Rights Commission ibikhuluma ngokukwephulwa kwamalungelo oluntu ngendlela amapholisa akade eziphathe ngawo nangodlame abalutshengisileyo bekhangelane nokutshengiselwa kwabantu. Ngakho-ke singabona kuqhubeka futhi indlela abaphendula ngayo naleyo ukuthi baphume besithi i-Human Rights Commission isiyingxenye yamabandla ombuso aphikisayo.
Akhohlwa ukuthi uhlelo lwezindaba ngesiNdebele kuStudio 7 luqala ngo 7:30 ntambama kumagagasi athi 909 AM
0860 4930 6065 laku 15460 kHz ku shortwave. Sitholakala njalo ku WhatsApp ku 0012024650318 loba ku 0027743416270 la ku Facebook ekhasini lethu LVOA Ndebele.
Umthethwandaba we-High Court namuhla unqume ukuthi uZulu ulalo ilungelo lokutshengisela esitaladeni seHarare yiloba yisiphi isikhathi, njalo uthi umthetho wethulwe ngamapholisa ngeviki edluleyo uvimba ukutshengisela phakathi kwamaviki amabili alandelayo awukho emthethweni. Umahluli wedale unkosikazi Priscilla Chigumba uthe amapholisa kalalo ilungelo lokwethula umthetho onje. Umkhokheli webandla le People's Democratic Party njalo eligqwetha uMnumzana Tendai Biti nguye okweze loludaba emthethwandaba. Isinqumo somthethwandaba lesi samukelwe ngenjabulo ngabanengi abathi bazaqhubeka betshengisela. Inhlanganiso ekhankasela ukulondolozwa kwamalungelo oluntu emhlabeni jikelele, iHuman Rights Watch, sisole kakhulu uMongameli Robert Mugabe phezu kokuchothoza imithethwandaba ngokuvumela abantu ukuthi batshengisele ezitaladeni ngokuthula. Embikweni wethule izolo, inhlanganiso le ithe okwenziwa nguMgabe lokhu kufana lokwethusela abahluli okulakho ukwenza bagcine besenza intando kaMgabe kulokulandela umthetho. Ingcwethi yehlaziya ezombusazwe uMnumzana Nkululeko Sibanda uthi ngempela uMgabe uphambanisile.
Umbiko lo ngowamukelayekayo kakhulu ngendlela yokuthi phela uPresident Mugabe kufana nanzelela ukuthi kulomahluko phakathi kwamalunga amathathu kahulumende. Ngakho akuqondanga nxa elinye lalamalunga selisuka lingenela kumsebenzi wamanye amalunga kahulumende. Okwenziwe nguPresident kufana lokuthi ulwisane lelizwe wephula umthetho ngokuthi yena engupresident usefuna ukuthi atshele omantshi lamajaji ukuthi basebenze njani njalo benzele emsebenzini yabo. Awuvunyelwa isikhathi sobukhosi sobukhokheli belizwe, njalo kuyinto engahlaka kakhulu esebenzeni kukahulumente.
UMongameli Mugabe na umbona eyilalela yini inkuthazo le?
Ngibona ngani uMongameli Mugabe njengomuntu owabalayo ezomthetho uvele uyakwazi ukuthi le nto ayenzileyo lokukhuluma kwenzileyo ngomgqibelo awuqondanga. Ngakho-ke lokho kusitshengisa ukuthi asoze ayilalele leyo nkuthazo enhle ngoba evele aphule umthetho esazi ukuthi uyawaphula.
Abahluli bona Dokotela Sibanda ubona besesaba yini ukuqhuba umthetho ngendlela ababona ngayo kulandela amazwi kaMongameli Mugabe?
Ye, vele kwenzelwa khonokho phela ukuthi nxa kuthiwa kube lo mahluko phakathi kwamalunga la akahulumende afana lelunga elikhokhelwa ngumpresident elithiwa yi-executive lelunga elabahluli, kusenzelwa khonokho ukuthi phela leli lunga elikapresident lilamapholisa lamasosha lingakwanisa ukwenza ukusebenzisa lezi nhlangothi zikahulumende ukwethusela amanye amalunga. Ngibone ngani mina abahluli bangasuka bethuke kakhulu ukuthi upresident sesithi thina yithi esiphambanisayo bese bethu ukuthi kwamanjani. Njalo ilizwe leZimbabwe selisaziwa kakhulu ngokwenza ngokuthi uMahluli nxa angenzanga akuthandiyo uyaxotshwa umsebenzi kumbe uyahlukunyezwa ngendlela ezithineyo. Siyakwazi ukuthi uMahluli omkhulu owe-Supreme Court uGubhey wagcina exotshiwe emsebenzini, njalo baningi asabexotshiwe emsebenzini ngandlela yalo yokuthi bengenzanga bekufunwa nguPresident Mugabe. Ngibone ngani mina ukwethuka abaningi bazethuka kakhulu, kodwa bekuyinto enhle ukuthi abalutshwane bona basebetshengise ukuzimela bebeke baqinisa baqhubeka bevumela ukuthi abantu bathole amalungelo abo okutshengisela ngokuthula.
UMnumzana Nkululeko Sibanda yingcwethi kwezombusazwe njalo ufundisa ezepolitiki ekolishini le-Huddersfield University kwele Bhilitane.
Don't take my number. I'll sohlangana kwi Facebook. I don't want your number. I'll sohlangana kwi
VOA Ndebele ku Facebook sesikhona. Akusthande. VOA Ndebele Facebook.
www.tinfunawena.com.
Minyaka yonke sokuzafika ukhetho, abahlala phandle kwelizwe bayakhonona besithi kumele labo baphiwe ilungelo lokuvota besemazweni abahlala kuwo. Amanye amazwe ayavumela izizalwane zawo ezihlala phandle kwelizwe ukuvota. Izizalwane zeZimbabwe ezivunyelwa ukuvota ziphandle kwelizwe ngezisebenzela uhulumende kuphela. UChris Gande weStudio 7 uxoxele umnumzana Dan Moyo ongomunye wabakhuthaza uhulumende ukuthi avumele izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe ukuthi zivote njalo engumgcini sihlalo webandla leMDCT ngapha kwele Melika. Waqala ngokumbuza ukuthi kungani abahlala phesheya bekhonona nxa ukhetho solufikile.
Ya, yeah, into ekhona yikuthi njengoba usazi ukuthi sesile constitution entsha eZimbabwe eyavunyelwana ngo-2013, i-constitution leyana iyavumela i-dual citizenship. And njengoba ivumela i-dual citizenship, we have seen ukuthi i-practice kwamanye amazwe akabantu abangaphandle ukuthi bayavunyelwa ukuvota. Esikhathini esidlulileyo besiyilwela i-diaspora vote, kodwa i-constitution yethu ibingaka-amendwa ukuthi ikhulume ngendaba ye-dual citizenship. So i-argument yethu manje ukuthi njengoba i-dual citizenship isiyi-part of i-constitution yethu, kusho ukuthi ilungelo lokuvota lalo kumele linikezwe ebantwini abangaphandle, abangama-citizens elizwe.
Kodwa siyabona ukubana kathesi sikhuluma nje kungani akulokwenzakala ukuze kulungisiswe lolu daba.
Kusho ukuthi indaba le singayikhangela ngendlela ezimbili. Indlela yokuqala ngeyokuthi sile problem ekhaya ngokwayo ngendaba yama-votes, ukuthi i-electoral process yethu kumele iqale reform, ngoba siyazi esikhathini kuma-elections adlulileyo sibe lodubo njengama-opposition parties ukuthi sithole i-electronic voters roll, lokuthi sazi nje ukuthi abantu even abantu bethu whether barejistiwe and ukuthi into zabo zi-straight ukuthi bakwazi ukuvota. So izinto ngithi esizibona ziqakathekile okwamanje okumele zilungiswe okokuqala. I-diaspora vote ngokwayo yinto yebo okumele siyilwele njengabantu njengama-citizens eZimbabwe esingaphandle, kodwa kumele sibe pragmatic ngokubhekisisa ukuthi udubo kahle kahle olukhulu lusekhaya kungakafiki kithi. So I think indlela esiyikhangele ngakhona yukuthi siyilungise step by step, siqale sibe leqiniso leshiwo ukuthi into zonke ekhaya sezimi kahle ukuthi ivote ezobuya le izoba i-free and fair, njalo lokuthi i-registration process le-voters roll iku-condition ezoyenza ukuthi ivote ingabi lama-issues.
Umnumzana Dan Moyo ngomunye wabakhuthaza uhulumende ukuthi avumele abahlala phandle kwelizwe ukuvota bephandle kwelizwe, njalo ungumgcini sihlalo we-MDCT kwele Melika. Ubekhuluma le Studio 7 eseVirginia khonapha eMelika. Live Talk lamhlanje sikhangela umkhankaso wabahlala kwamanye amazwe abayisizalwane seZimbabwe abathi labo bafuna ukuvunyelwa ukuvota bephandle kwelizwe. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Ngesikhathi uhulumende weZimbabwe eqhelisa uncindezelo kulabo abafuna ukutshengisela bekhonona ngombuso webandla leZANU-PF, amazwi ezizalwane zeMathebelelendi ezifuna kwehlukaniswe iMathebelelendi leMashonalendi lawo aya elokhu esanda. Kubika uBenedict Nhlapho.
Abafuna iZimbabwe idatshulwe phakathi njengalokho kwakukhona ngesikhathi senkosi uMambo loMzilikazi bathi sebesuthi ngoncindezelo wombuso kaMongameli Mugabe, ngakho sebefuna ukuthi isizwe sikaMthwakazi sizimele sodwa. Umkhokeli wenhlanganiso yeMathebelelendi International Society uMnumzana Maximilian Ndlovu uthi kudala beqinisela kusukela ngesikhathi seGugrawundi, kodwa khathesi sekuyisikhathi sokuthi sekwanele.
Sesikhulume sadinwa ngodaba luMathebelelendi. Isikhathi sesifikile ukuthi sizenzele into le esifuna ukuthi sina siyenze, sibe ngabantu abazibiza ngohlobo lwethu Mathebelelendi, sibe yilizwe elizimele lodwa.
UMnumzana Ndlovu uthi uhulumende weZimbabwe uyazimhlophe ukuthi Mathebelelendi leMashonaland bekungamazwe ehlukeneyo ahlanganiswa ngamakhiwa kungela mvumo yezakhamuzi. Uthi njengoba kusobala ukuthi uhulumende weZimbabwe akazimiselanga kulalela isikhalazo sabo sokuthi bazibuse, bazathatha inyathelo lwakuqala ngemva kokhetho oluzaqhutshwa eZimbabwe ngo-2019.
Siya ku-referendum bantu Mathebelelendi. Into esegcekeni esayezwa ukuthi uhulumende angeke ayivumele. Thina sithi siya ku-referendum 2019, kumnyama kubomvu kusina kunomoya, siya ku-referendum.
UNdlovu uthi i-referendum le bafuna kube yiyo eveza kusegcekeni ukuthi abantu beMathebelelendi sebefuna ukuzibusa, ukuze nxa sebegcwalisa lezo sifiso kungabi khona obasolayo ngokuthi bavukela uhulumende weZimbabwe. UNdlovu uthi ukuvalwa kwamafekthali koBulawayo, ukusilela komsebenzi, ukusweleka kwentuthuko nobuyanga osebusesabeka ukhomisa sobala ukuthi abalasabelo embusweni weZimbabwe. Okwamanje uNdlovu leqembu lakhe sebele flag abathi yiyo abazayisebenzisa embusweni kaMthwakazi, kanti baphakathi kokubhala ingoma yesizwe sabo.
Bantu Mathebelelendi, ngicela ukuthi lixhase lolu daba lolu, ngoba sesingabantu nje abaphilayo kodwa asiphili. Siphila ngaphansi kombuso wabanye abantu, umbuso wokumcindezelo, umbuso wokugxeka abanye abantu, umbuso wokungabona abanye abantu njengabantu. Sesiphile kakhulu emushweni lo. Masibe ngabantu abazibona njengabantu, senze into yethu eMathebelelendi.
Isikhulumeli sebandla leMthwakazi Liberation Front uMnumzana Crispin Nyoni uthi baphakathi kokuqoqa intsha koMthwakazi ukuthi iphatheke kule inguquko abayifunayo.
Okunye esiya kukho yikufundisa intsha yethu, ukubatshela, ukufundisa le ntsha yethu ukuba no, sasingasiZimbabwe thina, sasingumthwakazi, njalo sahamba kanje kanje ukuze sifike kusimo esibi leso esikuso.
UNyoni uthi akavumelani ngitsho lakancane lalabo abathi into abafuna ukuyenza yikuvukela umbuso.
Into esikhuluma ngayo lilizwe lethu elikaMthwakazi kube libuyele kulelo zinga kumbe kuleyo nto eyayiyilo ngasekuqaleni esayithathelwa ngabelungu ngo-1896. Singamazwe amabili ukunto okubizwa kuthiwe yiZimbabwe.
UMnumzana Nyoni uthi isiphithiphithi esenzakala eZimbabwe kathesi lokuzimisela kwabantu kuphikisana lombuso kaMugabe kukhomba sobala khona ukuthi sekuseduze ukuthi labo bathole eyabo inkululeko.
Uma sibhekile izehlakalo ezikhona ezweni laseZimbabwe lapho okwagxunyekwa khona uMthwakazi, kuyaveza ukuthi nakusasa singamthola uzibuse.
Amanye amaqembu aselusukumele phezulu udaba lokwethulwa kwesizwe sikaMthwakazi agoqela iMthwakazi Liberation Organization, uMthwakazi National Congress, iMthwakazi Republic Party lezinye inhlanganiso esijeneyo. Mele Studio 7 Johannesburg le South Africa, ngingu Benedict Nhlapho.
Esigabeni sezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanyamazwe siqoxa lesiqamula mayezi intombenhle ephethe isiqoqo sokuba ngumiz Zimbabwe USA uNkosazana Andile Nobuhle Mpofu osanda kuthola isinye njalo isiqoqo sokuba ngumiz Africa USA.
Ngikhumbula ngibona ekuseni ngibona abangikhaya vele kusithi vele ngikhale. Ngangibona amanye amankazana ngi-Friday ntambama sukuphathi, ngibone indlela ababeyenza ngayo, enhliziyo yami ngiphonga ukuthi hey abantu laba yazi into abayenzayo mina ngizikhangele ngizibone ngani vele lapho ngikhona kukhathana lapho kumele ukuthi ngibe khona kodwa ngaphongaulungiselela lami ngaphonga ukuthi okuzenzakalekho khonokho
abaqoqi kumbe abaqoqayo ama-sponsors alolu hlelo olwe-Washington ngobani
abaningi bakhona ngaba-small businesses ama-big businesses akhona apha like e-Washington
onguye sibili ongathi wayekhokhela ekuqoqeni
hayi uphuma la e-Africa usisi wakhona uthiwa ngo-Zainab Koroma yena uvela e-Senegal
asiqhubeke sokungomgqibelo lapho imicimbicumbi yayenzakalayo
sobele saqalisa i-choreograph ababeyilungisile nangikhumbula ngisestejini ngaphana vele lami ngizihambela ngoba ngase ngiloku esaba kakhulu sembona ilanga lakhona selifikile sembona umuntu onke sekhona sembona bonke la majaji sibekhona sebehlezi sebesifanele ngafika laphana estejini vele ngifike ngikhohle yonke into awasifundisa yena saba lama practical ngu-5 kwaba lo traditional way saba le talent saba le African hot couture saba le platform presentation kwazokuba le evening gown so kukho konke lokhu asihambe emuva siyetshintsha kuphume sigijima sibe phambili okuyenzakale ngemuva ngale vele nxa usibona okuphambili sibona okuhle le khena wawungayali ukuthi emuva kunjalo kwakukuthi emuva kube yiphithiphithi abanye besike bekhale ngemuva ngale besike bethi nate ngakwazi ukuthi into leizaba nzima kangaka ngifise ngokubona khathesi ngabona ukuthi kade engalungiselelanga engingazazi lami futhi ngangisuthi ngilenzele ngitha mina mhlawumbe ngabe ngigqoke isigqoko esimhlophe ngabe kumbe ngigqoke isigqoko esibomvu ngabe ngifike ngathi ngakhuluma lokho kunto lokuthi ngikhulume lokho kunje mhlampe abacalisa khona nokukhatha down babuya ku-top 8 basuka ku-top 8 bagqoka nje ama-evening gowns ethu la-eliminator futhi kwasela amankazana ngu-5 ebesifikile ku-top 5 mhlampe abesiqasa khona ukubuza imbuzo and so after that bakhatha futhi kwasela top 3
wathi sokubizwa amabizo khona lapho wena wawusizwa njani
vele mna ngase ngiyisikela sengisithi nxa ngiphume ngaba ngu-number 2 nge-number 3 vele ngi-right angisoze ngize ngibe lokuhlunga ehliziyo futhi ngaphinde futhi ngiziphendile ngithi hayi awuyenzi vele kumele uphume kube ozaba wo-Miss Africa USA ngoba usebenzeka nzima and uyenze yenze yonke into ngenhliziyo yakho yonke so vele khonaphana phambi khonaphana lesi sivele sesiboshu
sunqobileke sebebizile amabizo number 3 number 2
bathike sebebize yes vele ngathithakele ukuthi balule enhlizweni yami besithaba kwakhona vele ngaseqalise ukubizela ngangazathi vele angikholwa ngayengasathi futhi anzisise ukuthi sonxa sebebizele usisilo abathi naye unumber 2 kutho ukuthi mina ngiyonumber 1 kwaba mnandi enhlizweni yami abantu angasiqalisi ukucabanga ngabo ngomama mle babami okay ukuthi ngabe sengalelade bekhona la kuyombona la ngimsika endaweni enje
hayi sengamhlopha thenke ntombi
hayi ngiyabonga sibili aseyiyo
imvuzo utholeni ke ngokuba ngu-Miss Africa USA Washington State
part of i-packaging yakhona ongabayo bathi 13 up to $2,000 in cash and kube lamanye ama-gifts abanye ama-sponsors laphakathi besithi oyawina sele siyamnika i-gift packages and also kulama-appearances kwama-events lapho kanele uhambe usiba khona ababe bezawulingi throughout the whole entire year lapho yabo ngu-Miss Africa Washington
leyo bekuyintombazana Miss Africa USA ontombi uandile nobuhle mpofu ukuziphetha izosuku sikhangele bezihamba phambili umthethwandaba we-High Court wesula isinqumo samapholisa esalisa uZulu ukutshengisela esitaladeni zeHarare phakathi kwamaviki amabili alandelayo kwanelokwalamhlanje olivalelisayo nguntungamilinkomo lilani.